Into ethabisayo kakhulu le etshengisa ukuthi Amnesty International layo ilandela indlela eyahanjwa ngo-Itai Dzamara eyokomsebenzi awuqalisayo lapha eZimbabwe. Njalo nje sibona ukuthi i-citizen movement esikhona kathesi lapha eZimbabwe yaqalwa ngo-Itai Dzamara, yiyo kathesi esilokhu isiqhutsha phambili umsebenzi lo awutshiyayo. So into ethabisayo kakhulu le kithi njengabangani bakhe ekusitshengisela ukuthi nje njengoba sesifika nje ukukhumbula iminyaka emibili elokhu ethunjiwe. Kanti le Amnesty International ibambelana lathi ngokukhumbula ngokumupha le i-lifetime award.
Lapha angaba ukhona yena uDzamara kumbe uyaphila kumbe sowatshona, ubona ngani uzwa njani nxa ebona enanzwa ngalindlela khangela njalo ebona umzabalazo oyenziwa ngabantwana beZimbabwe?
Bona Sibili engumuntu othabileyo, othavayo kakhulu, njalo engumuntu ojabulayo ukuthi umntakazulu selandele inkuthazo yakhe yokuthi asukume azilwele inkululeko yakhe kuhulumende lo ohlukuluza abantwana beZimbabwe. Njalo kanye lokukhunjulwa akwenziwe yi-Amnesty International yinto emthabisayo kakhulu lapha akhona, eyokutshengisela ukuthi umsebenzi wakhe kanye nempilo yakhe ayiphongukuphelanga nje ukuphelela mahhala, kodwa nalabo labo abayiqakathekisayo laba abayilandelayo.
Umnewabo uPatson Dzamara uthi wenza ifilimu ngo-Itai Dzamara. Kutshoni kumpilo kaDzamara le msebenzi yakhe lokho?
Kutshengisa nje egcekeni ukuthi ibizo kumbe igama lika-Itai Dzamara ayiso nje singathi ngesilungu i-ordinary bizo, selisiba ibizo kumbe igama eliselifanana namabizo ayuPatrick Khuluma sebesikhuluma amagama amakhulu afanana nabo-Nelson Mandela, yikho lapho singakhuluma khona igama elika-Itai Dzamara. Lokho okutshengisayo ukuthi ifilimu le eyenziwa ngumnawakhe uPatson Dzamara kanye bebambelana nabangani bakhe into eqakathekisa umsebenzi omkhulu owaqaliswayo ngu-Itai Dzamara osuphuthwa nje ngabantwana bakaZimbabwe